phansi kwalomthetho uZulu kasavunelwa ukuthi athengiselane umumbu. Zalisiphala sesizwe seGrain Marketing Board yizo kuphela esesile mvume yokuthenga siphinde sithengise umumbu. UZulu kasavunelwa njalo ukuthi athwale amasaka angaphezu kwamahlanu. Abephula lomthetho bazathathelwa umumbu bajeziswe ngokuya entolongweni okweminyaka emibili. Unkosikazi Priscilla Nkala owesilikwe phansi kwenduna amasuku uthi bavele babhekane lendlala embi kakhulu kulezi nsuku, njalo nelinyathelo lizadala ukuthi bahlaselwe yindlala.
Siphelelwe khonapha sikwazi ukuthi kathi uhulumende uzamani ngathi ukuthi sikhalelwe sisesengabantu kumbe sinjani, vela sikwazi shem. Thina besibona kungcono nxa kade ukhona khonapha kumbe emarigation sihambe uyezithengela igogokolela ubuye uzopheka udle labantwana, bekungcono kakhulu.
Uphinde wathi iningi labantu lizehluleka ukuyathenga lo mumbu eziphaleni ze-GMB ngoba inhlawulo ezimota isigonge kakhulu.
Mina ngikhuluma nginje kuwadi 2 kithi lapha eMathebele eGwanda North, umumbu wangikhona ukuthi ukhanjiswe komzimuni, which is almost 25 km from lapha enhlala khona. Khathesi ukuthi sizawuthwala ngani ungaze uyethenga khona komzimuni lapho ulethe ekhaya kusuke kube nzima.
Umnumzana Dennis Moyo isakhamuzi seNandeni uthi inyathelo lithethwa nguhulumende libuhlungu kakhulu.
Into ebuhlungu kakhulu ngoba vele isabelo sakithi isabelo esiphila nzima, isabelo sendlala, isabelo esilezulu eliphansi. So uthi uyananzela nxa esithi amabele wonke ayethengiswa i-GMB kulusizi kakhulu ngoba kulabantu abangogogo abasemakhaya, kulabantu abayizigoga abangenelisiyo ukuthi bayefika endaweni eziduzane nabo bejidelela se-GMB ukuthi laba bantu bazaphila kanjani, bahambe njani.
Umnumzana Majaha Ndlovu emathetheni uthi kabona uhulumende ebele muva ngalo mthetho.
Nxa sebetsho njalo vele awaphiliseki kovele ukuthengiselwana kanti ukuthengiselwa kule cala akwale lithengiselwa.
Umphathi Ntambo ubona ngezokulima uretired Marshall Parents Siri uthi bafakele umthetho ukuze kwenqatshelwe ukuqonga kwentengo yempuphu mahlayana nje. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. No, I bet. No,